Amadoda esintwini ikakhulu njengabo Paul Swela baya gadla mpela ngezikhahlo ezinkulu ukuthi kuzwakala ukuthi le ndaba yokubhujiswa kwabantu besindebeleni ngegugrawundi yindaba elokisa lenge emoyeni esadinga ukuthi ilungiswe njalo inkokhelo yayo izokuba ukuthi umthwakazi aphiwe uzibuse wakhe. Yebo, abetshabi bayaphendula, iningi labo babonisa ukuthi bavumelana nokuthi lokho kwenziwa nguhulumende kaMgabe belabo Mnangagwa labo Sekeramayi labo Chiwenga bekwenza bebhubhisa isizwe sesindebeleni ngabo 1983 kusiya kubo 87, yinto nabo abavumelana nayo. Yikho ke engakutsho mina ukuthi inkulumo enjengale kumbe imibono enjengale ebonisa ukuthi abantu besitoleni mase kufika entweni enjengegugrawundi bonke bayabuthana baqoqane bakhulume ngazwilinye babonise ukungazwelani labantu besindebeleni kulokho kwabehlela ngaleso sikhathi. Yikho ke inkulumo ezilethwa ngabantu abanjengabo Paul Swela besithi akuhlukaniselwane imiganu, abanye baphakelwe bodwa nabanye baphakelwe bodwa, ngoba amazwe la avele athi ethunjwa ngabamhlophe ngo-1890 nango-1893 kuhlukaniswa iminyaka emithathu ayivele ngamazwe amabili ahlukeneyo. Yikho ke ngithi ke mina ngibona sengathi labo abathi umthwakazi mawuhlukane namanyala asebuchabi kungathi impi yabo bayiphake ngeliphezulu kakhulu. Yikho ke ngibona sengathi bangayinqoba ma beqhubeka ngaleyo ndlela.
Singathi uhulumende uluphethe njani lolu daba, uhulumende lo ozithi mutsha, ngoba sibonile izolo likabula umongameli Emmerson Mnangagwa esithi udaba lolu luzaphethwa ngemfanelo, kuzagejwa amathambo angcwatshwe kutsha.
Awukho umahluko ophakathi kukahulumende kaRobert Mugabe nohulumende kaMnangagwa, into nye. Kanti angithi bebekwenza bendawonye beqeda abantu besenza umbhuqazwe, uMnangagwa benguye uminister we-state security, uMgabe kunguye uprime minister ucommander in chief engumlawuli webutho. Yikho ngithi umahluko kawukho. Yebo, uMgabe wathi wayehlanya wayephambene ngaleso sikhathi, uMnangagwa uthi konke lokhu makuthanyelelwe ngaphansi nje kwesicabha kube into ekhohlakalayo. Abesegijima abutha abantu abazokuba izikhothamathe zakhe azama ukuthi avumelane nabo ukuthi kubuthwa amathambo abantu ababulawayo afihlwe, bavala abantu amehlo bababhade ngodaka kube sengathi indaba ilungisiwe besitsho besithi mfe. Yikho ke asimelanga vele simlalele uMnangagwa noma engaze afika akhuluma fekethe athini, lindaba ayisoze sitshelwe nguye thina ukuthi siyilungisa njani, njalo asoze sitshelwe nguye ukuthi iphelile. Akukho lechabi elilodwa okumele isitshele ukuthi siqhubekele phambili simove on, ngoba umuntu olecala ngeke akwazi ukutshela lo amonileyo ukuthi axole noma ayiqede kanjani indaba. Akukho lokho. Yikho ke sizokwephulela isikhuni endlebeni siqhubeke sisilwa ngendaba yegugrawund size sifike lapho thina esisuthiseka khona ukuthi okwamanje sesihlawulekile.